Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekoBulawayo iqhatshe abantu bedolobho leli hathi abasuka eHarare ababekwa befike lamuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo eBulawayo Central Police Station okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga eMthwakazi Republic Party ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumende.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga utelizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kamgabe ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle, icala lingabantu ngiwathi kwankona usedivolva. So uma bedivolva bekuze beqhatshe abantu bala. So these guys bajustify uma besole ukuthi kundaba kulethwa abantu bangaphandle.
Umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga eMthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Nxa kade sikulethwa abantu from Harare kuthiwa abantu abethu basebenze ngabo ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala. Yikho lapho okuqalisela khona udlame ngoba abantu abethu baya kuyawuthola ngapho umsebenzi. Nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakoBulawayo, ama-tenders ayenziwe koBulawayo, hayi khona ukuthi ama-tender koBulawayo ayenziwe eHarare.
Osakhulayo wakoBulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana.
Angisebenzi ngihlale enkulumani 12 yiloo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka wayakwenda kwenye indoda. So manje yonke imuli sikhangele mina khonapho ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni kuba yintandane kubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhatshana ngokwazana.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu.
Kubuhlungu nje khona ngiyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokuhlola. Ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa kuya-importwa i-labour kulabantu abakhona lapha koBulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling, umsebenzi we-painting, we-renovation, kutsho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen. Ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge.
Iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abeMthwakazi Republic Party. Amalunga eMthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare kukanti koBulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.